ngibona ngazathi into engamangalisiyo eyenzakeleyo vele uma ukhuluma ngento ye-national youth service kuze ukuthi ubekwazi ukuthi ukhuluma ngodlakela. Iyabonisa ukuthi vele ma indaba yangkhona isiqalisa iqaliselwa ukuthi kwenziwe udlakela. So ngibona ngazathi abantu beZimbabwe kuze bebekwazi ukuthi wonke umuntu othi kaku-introduce i-national youth service indaba ekuthi aku-introduce i-violence. Into ye-youth service ungahamba even during i-commissioning ye-genocide or the youth brigade. So siyakwazi ukuthi ungezwa sokukhuluma vele ngento zonalezi indirectly ukukhuluma nge-violence.
Abatshayiweyo ikakhulu kobulawayo bathi batshaywe ngabasakhulayo bezanu PF, kodwa isikhulumeli sezanu umnumzana Tafazwa Mugwadi uyakulandula lokho uthi abatshayiweyo ngabebandla lakhe. Iqiniso yiliphi?
Mina ukuthi izanu iyabulala abantu, itshaye abantu, ijike izenze i-victim akusiyonto entsha. Isuke lakho ngama-80s ithatha umuntu ithi namhlanje singu-chairman wezanu, kusasa bebuye bembulale bethi ubulewe ngabantu bezaphu bembulalele ukuthi indaba engafuni ukujoyina izaphu. So ngakathesi ukuthi bethaye abantu bebe sebejika bethi ngabantu babo akusiyonto entsha, bakwenza bahlala bekwenza. Ungakhumbula even isidumbu somoyi ngo-2001 okuthiwa ngumthokozisi yenza into efana nayo, bambulala baqeda bathi ngumuntu wabo, bahlala besenza njalo. So okutsho ngutafazwa Mgwadi ukhuluma lona ibhayibhili lebandla lakhe lokuthi liyaganga lijike lizenze i-victim.
Kuyiwa phambili ubona ihamba njani limihlangano, njengoba sibona izigilamkhuba lezi ziqhubeka ziphambanisa ichithwa nje?
Kusiphambili sesiku-election mode, vele imihlangano yonke siyi-political contest. So uma sokunjalo lapho kuhlanganwa khona kuyabe kusiba nodlakela, udlakela luyabuya luqansa, kusazoba worse ngoba anti kumnyaka ozayo kuyavotwa. So ibandla lodlakela eliphila ngodlakela lizalezuva udlakela olwedlulisileyo, kodwa abantu beZimbabwe kuze bezimisele.
Ubona emaphethelweni uhulumende eqhubeka yini ngokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service lolu osoludale inkulumo?
Njengoba uhulumende ethatha izikhiwi engaluvuselela elethi ilizwe ayisilo lokuvuselela umnotho, kodwa ngelokuzigcina embusweni. So i-youth service ingenye yezinto ezayigcina embusweni, so bangayivuselela kungazabe kusimangalise lokho.